Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 31 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT likhumula inhlanganiso yeMDC Veterans Association lisithi kayizimele yodwa. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba legcikwane leHIV ndlunga-ndlu alukafinyeleli eBhinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa.
EBhinga kulaba abafikanga eBhinga laba abatesta door-to-door HIV. Sezwa nje ukuthi bazafika. Angazi iprogramu kumbe lokuze kumbe egovernment lokuizafika yini kumbeni hashi because ayithi government ayinamali.
Kuhlelo lwezomumo wezombusazwe sixoxa lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Abadala bathi khona ukuwa ayisikho okutshengisela ubudoda kodwa ukuvuka ngemva kokuwa yikho okutshengisela ubana uyindoda mhloboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leMDCT lithi selikhumule inhlanganiso yeMDCT Veterans Activists Association lisithi kayizimele yodwa. Linhlanganiso eke yaphathisa amalunga alelibandla awachiselwa izindlu ngokuwakhela ezinye ibisizazakala ngokungachayi inja ifihla umphini isethula okusenhliziyweni yayo. Lokhu kuphuma emhlanganweni walelibandla wenziwe kuyona le iviki. Sixoxe lesikhulumelisa linhlanganiso umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Wavelethiwa Council Revolution yenziwe ngathi izolo hayi kuthangi ethi yona izayimele ibe ngathi kuhlangothi oluzimeleyo njengamanye ama-non-governmental organization akhona elizweni.
Manje kutsho ukuthi ababe sebefuna ukujoyina inhlanganiso yenu bengayisibo bebandla le-MDC kuyahamba njani?
Thina vele besiluhlangothi olulandela umkhuseli bukababu ekwanjelayo. So amboni ukuthi ngokwakathesi singaba lesikhathi sokuthi siyabe sinusa abantu abaseMDCT. Kodwa ngokuya kwesikhathi ngabo ukuthi into zingaguga. Kwesinye isikhathi kungaba njalo kodwa akwakathesi hhayi sithatha abantu vele abalandela ukwakumoga ekwanjelayo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza esikhulumelise inhlanganiso ye-MDC Veteran Activist Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba zilegcikwane le-HIV ndlunga-ndlu alukafinyeleli eBhinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa. Lolu hlelo lukhokelwa lugatsha lwezempilakahle. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zalolu gatsha yehlule. Sixoxele sakhamuzi seBhinga umnumzana Patrick Nene Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
EBhinga kulaba abafikanga eBhinga laba abatesta door-to-door HIV. Sezwa nje ukuthi bazafika. Angazi iprogramu kumbe lokuze kumbe egovernment lokuizafika yini kumbeni hashi because ayithi government ayinamali.
Kodwa zona zikhona yini inhlanganiso eziyaye zibuye zisithi ziyatesta abantu?
Ye, zikhona inhlanganiso nje njengelokuze leyayike iteste eklinika. Bayabuya beteste abantu eclinic, especially esinako ama-clinic. Amanye ama-clinic njengeTiyabuwa clinic, Chunga clinic, njengeTiyabuzuba clinic, lamanye ama-clinic nje wonke. So baye beteste, bebuye bezotesta. Bayilaba ababuya door to door, asikaze sibabone.
Kodwa lona udubo lwe-HIV AIDS lunjani khona ngapha eBhinga?
Lapha abantu bayagula ngoba ngenxa yenhlupho. Abantwana bonke abancane sebephonga ukuhlangana nje emacansini labadala ngoba bezifuna ukuthi bezenze something maybe imali yini bayahlangana nabo but sebethelwa yilokhu ze-HIV ilokhu zeni bebe-positive ku-HIV but inhlupho yangikhona yokuthi ikoloni yeZimbabwe vele siyiwile sesifile iZimbabwe yayisela mali so umuntu wonke lanxa engumntwana wesikolo angahamba lapho kuyabe maybe i-Bushbotter uyabe esediwa ukuthi angadla ngaphi ezuzeni seyabe sengena kube sebenguziphosela nje ezitshelele umkhuhlane bengangeni emacanseni labantu abangabaziyo ukuthi balani bagulani and baphila njani ufanele behambe first ku-Ministry of Health bethestwa bebonke ukuze bethathane ukuze bakumuzi.
Isike sezwa bona labo bahamba betesta besithi bona bafikile ebhinga ukuthi bengabe befike kwesinye isigaba ongakwaziyo khona
engcenye bafike kwesinye isigaba but mina ngiyabenisa ebhinga every Monday, Wednesday, Thursday abasebenzise ama-channels ama-organizations ayabe ekhona lapha ebhinga sinama-organization amaningi njengentengwe ibasilizi i-hostel yena ngokwayo iloku ilaba abantu esifuna ukuthi betest abantu bebeteste beloku lelo bantu house e-catholic so yibo abantu esifuna ukuthi bona behambe ukuthi laba abangenayo bayebetshelwe ngubani ukuthi bengene ngayiphi indlela ebe singakwazi ngoba thina yithi abantu ithi ama-local leaders awalapha ebhinga ama-stakeholders.
Umnumzana Patrick Nenisibanda isakhamuzi sebhinga ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga. Kumaviki amabili adluleyo besixoxisana lenkokheli yamabandla ezombusazwe sibuza ukuba zibona njani umumo njalo zibona kungalungiswa njani. Namhla siqhubeka ngale ngxoxo lapho uGibbs Dube weStudio 7 axoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma omela isigaba sempophoma phelandaba edalele eParliamente.
Abadala bathi khona ukuwa ayisiko okutshengisela ubudoda kodwa ukuvuka ngemva kokuwa yiko okutshengisela ubana uyindoda mhloboni. Into le ngiyitsholo ukubana ye lapho okubele zigwenxa khona bekufuze ukubana thina njengomthwakazi walapha kwelakithi eZimbabwe sibuye ndawonye sibuzanane ubana right that into le nxa iphambaniseke laphana sikwenze njani njengoba ngithile ubana yi-first time ebekubusa besingela previous experience.
Njengoba kukhanya ngazani ke kuhlupha okunye lizamile ukuthi liphume lohlelo lolu olokwabela uZulu amashezi kambe ubona njani lujove njani njalo abantu ngani bayakhonona ngalo
uhlelo lokwabela amashezi abathi indivisation uhlelo oluqadeke kakhulu yinto okumele ngabe saqala ngayo vele sivela thatha ilizwe ngo-1908 ngoba yikho lapho okulombuzo wonke ubana umkhonomi ukubani umkhonomi ngokabani so uhlelo esibenza lolo noma kungaba nezidingayo nalaphana kodwa ke lohlelo oluqondile kakhulu sibona thina amansundu abalapha kwele Zimbabwe sizibuse politically siphinde sizibuse futhi emkonomeni wethu welizwe yikho ukubana iZimbabwe ibe yiZimbabwe.
Ye mase sikhangela ke umnotho ungazani usugaqe ngamadolo okwamanje kambe ibandla leni libona ngazani kungavuselelwa njani khonokho.
Ye umkonomi ugaqule futhi ngamadolo yikho nje ubona sesibhizi sigijima ensukwini lezi eziphelele upresident nomongameli wethu ukungaphuma lento kuthiwa yi-10-point plan ayeyifake ku-state of the nation address yakhe wasuka lapho futhi sivula i-third session ye-parliament waselukela ku-address yakhe ubana kanti singenze njani ubana sisuke ebunzimeni lobo esikibo khona okwakathesi into ekhona yikuthi bona into esisidinga kathesi lapho eZimbabwe yinto abathi bona yimali entsha ngesitsho bathi i-new money, new finance.
Kukhanya kuloku lwisana kakhulu kubandla lenu kubangwa isikhundla kambe liyalukisa njani umnotho kulo kubanga kunjalo kubangiswana kaka
lokwana ndodaifuna ubana ngathi bona bakuthi kumamuvi ngale bakuthi yi-fiction ye kuyatholakala vele like even emolini ubana yibe mdlebadlephana ngoba lalisemolini nye kuyatholakala lokwana kodwa into eyisiqobele ukuthi hhayi asonto esingaze sikhale ngayo kumbe sesingeze silabhele ngayo yinto encane nje edlulayo okutholakalayo nxa vele abantwana bebebaningi vele egumeni.
Ukhanya ngazani kule bandla elibunjwayo okuthiwa yi-People First elilakho ukukhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru waxotshwa kuZANU PF kambe uthini ngalokho
libandla libana liyahlekisele ba vele ungalibandla ubamanusile angazi ukuthi kukuyini kunokwana okuzamekayo but kuyehlile kabela lokwana wena kona okuzamekayo asokwehlile ukuvuka ngithemba nxa ulandelela iphephandaba uzabona ukuthi kunendizelwane sakuthemba mliswa omunye wanabo abasuka besithi bangani bafuna ukavula into yakhona sokuxatshela sokunzima sebekhulumisa nakubi akusela nto enekuhle khonapho hhayi nokona vele ngathi singasakhulumi ngako asikufanele cina kunaloto mtsaye people first eyam people first thina vele izanupe yivele yipati yabantu yipati yadalwa ngabantu emeli lwabantu yiko sithiwa yimaskati soloko unesofuna ukhunya lokho hhayi uchitha isikhathi leyi yikuzama ukudima le yamajona yini kodwa hayi kunaloto.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF omela isigaba sempophoma phela indaba bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla siselupane njalo silo mlaleli weStudio 7 obesithumezele umbiko ngomakhalekhukhwini ukuthi asitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mama. Mina Mrs. Ngwenya ngiku ward 28 esigabeni selupane. Uward 28 uye-Northern Boundary uyabo usuka e-St. Luke's njengendaweni yelupane khona ngale siduze le-St. Luke's. Thina impilo ngani kayi sakuhambi kuhle sivile okuze ungahambi kuhle kungendaba yendlala lo nyaka yikuthi indlala. Indlala yiyo esihluphayo iminyaka yonke hayi okunye nxa izulu linile kuyabe kungelahlupho sibili indlala isize yasehlise lenhlelweni zethu zabomama ngoba sazitshaya amatiyabhu kodwa ngendaba yendlala sisakwanisi lokuthi amatiyabhu siwatshaye ngoba sesidinga kona ukudla.
Kungani lisehluleka? Kuyini elalikusebenzisa emaklabhu la?
Esasikusebenzisa kwakuyikuthi singalima. Sibe sesihlanganisa amabele, sibe sesihambisa siyethengisa kobulawayo. Sibe sesiqala into lezi ezinjengemthungo, amalala, singabomama sisiyathengisa elufani ku-Women Center. Kuyabe kungabomama bayeluka nje imthungo yamalala. Okunengi vele sikakhulu ngeze-culture khonokho okokweluka. Lokufundisana nje ngokuphathana nje kwemakhithini njani njani.
Njoba lisithi akusela mombo okuthengisa kobulawayo ngezinye indlela elikuswelayo yimali yokuthi liqhubeke ngalezi ndlela.
Imali asikuswelayo yimali ngoba imali siyizuza ekulimeni. Nxa izulu lingasananga yasi imali yangkhona inzima ukuthi siyithole.
Izivande ke sake saxoxa labanye elupane edaluka ababesithi baphila ngezivande bethengise yikho lapho abazithola khona imali. Yini azikho yini izivande?
Thina ke ewadini yethu sayakha endaweni eyiforest. Amanzi kasilawo amanzi. Amanzi akhatshana sibili siyahambela ukuthi sihamba o 3 kilometers to 4 kilometers nxa siyathatha amanzi.
Ngubani elikhuluma la inxalilo hlupho lunje?
Ukansila wethu ngungwenya uSteven sasikhuluma sibili ngamanzi ukuthi haya amanzi kasila laye uthi uyakubeka khona ngale ekansilini kansili yena isibhorane okuthiwe sizagejwa vele sikhatshana lathi kakhulu kwagcina ukukhangelelwa laba abahamba o 15 k's besiyadinga amanzi labo 11 k's besiyadinga amanzi futhi nasasala so uhlelo lwengadi inko lwasehlula.
Khathe siyabona ukuthi abaningi sebelungiselela ukulima.
Lonyaka kukhanya kuqhubeka kunjalo ngoba umoya wangkhona obakhona kuba umoya lwana vele uyabona kuyaba la mayezi. Izulu langkhona ukuthi line kube lo moya ukuthi kuyabutepula sibili utshani ezindlini sibili izindlu ezingaqinanga sibili ziyahamba. So kasilathemba lokuthi izulu liza kuba khona.
Kodwa kukhona khathe selikwenzayo kuyini liphila njani?
kathesi kunzima sibili. Kunzima sibili ukuthi yaya akukhulumeki lo bunzima bangkhona ngoba abantu vele baphila ngemchibi. Bahamba bese yakudinga imchibi egangeni. Le vision la idona labuya lithi abantu ukudla njani njani. Awungcane lokho sabhalisa sabhalisa. Njalo le dona yangkhona yathi buyile. Yabuya kwabhalwa bonabo abayibo abayibo abalenkomo abazuzayo. Thina singazuzi lutho vele kasi zange sabhalwa.
Libona ingane kukhethwana ngokuthi ubani usekela liphi ibandla?
Yebo, kuyenzakala khonokho ngoba yikho sibili okukhona. Ukuthi hayi ubani kasi soze simkambe lanxa edubeka ngendaba zokuthi usupporta uhlangothi oluthile.
Manje ikusasa yenu liyibona njani khona ngapha?
Ah, lokho sokusemandleni kaNkulunkulu lapho sesithembele khona. Ukuthi njengoba yena kunguye owasinika umoya wokuphefumula. Hayi, nguye sesikwazi ukuthi hayi wesazi lapho kuyazasibeka khona kulapho esizabe simi khona ngoba okwakhathi esisibili hayi kithi kunzima sibili. Alapha sithole nzima la.
Sibongile ukuxoxa lani lingavalelisa abalaleni.
Hayi, nami ngibonge kakhulu. Ngathaba sibili ukungena ehlelweni. Kade ngafisa, ngilokhu ngifisa. Manje i-network yangikhona ikuthi ibambe esigodweni. Kuyabe kunzima ukuthi limbande.
Esigodweni njani?
Uyabuchuyisa nje uyilengise esigodweni. So ingakala kuyukuthi ngisayenze enye imisebenzi ekhishini le ngingayizwanga. Iyangeqa ikholo yangkhona. Ngingangena endlini inethiwekhi ayibambi.
Hhayi, kodwa kuhle sesixoxelani sizabe silithinta ngezinye insuku.
Kulungile mama. Uyaliqhubeke ngomsebenzi wenu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loMangwenya weLupane obesixoxela ukuthi baphila njani kulesi sigaba. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle.
Nastoniwichi da buda buda house lijegide di
Ari Nastoniwichi
Nastoniwichi da buda buda house lijegide di
Ari lijegide di
lijegide di jegide di jegide di
Oh
lijegide di
Ari lijegide di
Lee jaggy daddy Lee jaggy daddy
Ukugqiba uhlelo sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leMDCT likhumula inhlanganiso yeMDC Veterans Association lisithi kayizimele yodwa. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba legcikwane leHIV ndlunga-ndlu alukafinyeleli eBinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhele ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.